sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, asebebanjwe belegcikwane le COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye i-926 ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown. Kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Abantu beLuveve kobulawayo bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole babebadlale zapho. Kuwoza Friday kuliviki sileqembo elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale efilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi amane lanye 41 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abahlanu kuphela yibo abavele kwamanye amazwe. Abangamachumi amathathu lasithupha babo i-36 bekungabantu abangazange baphume elizweni. Lokhu kutsho ukuba asebebanjwe belegcikwane leli sebengamakhulu edlula ayisithiyagalolunye i-926. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu i-306 labulala abalichumi lambili i-12. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisithiyagalombili 86,212. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12,430,780, ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 558,324. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,252,128, kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 541,381, labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili i-12,443, wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 264,721, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Ngosenjalo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufanele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Ekhuluma emhlanganweni we-Politburo yebandla lakhe le-ZANU-PF namhla eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuyadanisa ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 likhuphuka kokuphela elizweni. Iningi lisola abangena elizweni ngokungekho emthethweni bevela iSouth Africa ngokumemethekisa igcikwane leli, ikakhulu eMathebeleland South. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazo njalo elwela ilungelo loluntu.
Siyamuzwa uMongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe kuqine ngamandla indaba yoku yama restrictions ye lockdown. Bekumele singathi into eyenziwa kudala. Inamba yakhona phansi iqalisa ukukhuphuka, abantu beqalisa ukungena emaboda bebuya lama numbers amakhulu, kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asilutho ukuthi sicabangele ukuthi le instance entsha abayithathayo bayithathela ukuthi balwisane le demonstration le ecatshangela ukuthi iza kuba khona mhlaka 31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku-demonstration. Kanti kumele ukuthi nxa kade kuvele ku-serious ngayinto yenziwe kudala ngaba amachurch azangavulwe ngayo izikolo kakuhanjwanga ngama restaurant wonke lasevuliwe landlani konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenziwanga so sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le demonstration ngamhla 31 July.
Siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye.
Inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe corona owe COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South. Iproblem isemagedini eBite Bridge. Amaborder ayavuza. Abantu bazingenela umathanda bephuma umathanda behamba nje engathi kakula ma restrictions akhona we lockdown labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangkhona yibo futhi ababuya lawo lomkhuhlane befike bewuchithe khona phana eBite Bridge. Ungafika eBite Bridge kuyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi ba relaxile ngesilungu kuvele kabazihluphi ungani kakulala uthola ukhona especially kwindaweni ezichozene ezemaphandleni la kuma growth point abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus babuthana ezifeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengani kuthiwa vele kakulala lutho abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze abantu kabathathe serious le ndaba ye coronavirus ke siyenze nale social distancing sifaka ama-mask noma singaphi kugeza izandla abantu singathathi sithelelane lo mkhuhlane.
Ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele?
Ngokuya ngokuya melithi ngaso kutheste abantu abaningi sibe incane abangafika imillion kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani iqino kunganani ingozi kunganani abantu befundiswe njengendlela okwaliwa ngawo lo mkhuhlane we-HIV uhamba kunika izikipa abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke ngoba sizaphela sngendlela esiyenza ngayo ngana hhayi asibone ukuthi kulo mkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende kadlala indima yakhe ngendlela efanele uyafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19.
Lowo ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ecubungula ezombusazwe sixoxela eseGwanda eMathebeleland South. Iningi labantu abalokhu bephathekile emzimbeni kodwa asebasila emkhuhlaneni wesihudo esihlasele izakhamizi zeluveve kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angcolileyo ayihlanganela lawo aphuma ezambuzini bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole kwabe bandla lezaphu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Isihudo esiqhamuke emzini weluveve ngenyanga edluleyo sibulale abambalwa ikakhulu abantwana abanye abangafika phose inkulungwane begula belaliswe ezibhedlela abanye begula bengekhaya. Umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association eluveve kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma ubonye isipho abasithole lamhlanje ethi amanzi sebewathola kulezi insuku kodwa abakawathembi njalo ikhansili isike yafika yakhulumisana labo.
Amanzi kulezi insuku silawo since wasithembisa ukuthi amanzi awasoze bayavale lokhu seselawo kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile kumbe lo munye bengazange sambamba umzela sikhuluma ukuthi isisu sesingigijimisa. Okwenzakeleyo ngomvulo umeya wabuya ehamba nama-councillors no-chairperson bona besitsho baxolisa ngokuphuza ukubuya phakathi komuzi kuzokhulumisana lezakhamuzi.
Esinye njalo isakhamuzi seluveve esithole isipho sokudla umnumzana Gaunza Magawi laye ubonge kakhulu ngesipho asitholileyo.
Hayi, mbonge kakhulu, inkosi ibusisela kusasa kade side So vele lathe besesithwele nzima sesiswele ukuthi senze. So then ayinqase kunjana kulabantu ababuya bengenele njengezapho. Hayi siyacela nje ukuthi kube yaphenduka ibuya abantu beyikampenele bayivotele iwine.
Unkosikazi Joyce Hliwayo wabanye abathole isipho sokudla lamhlanje ukhala ngomzukulu wakhe owaphepha ekunatheni amanzi alobulongwe babantu osequthuka umzimba
phangela umthunzulu wami ngendaba yamanzi ngamanzi wona lawo phola amadokotela ungahamba kabakuchazisa ukhona omunye ovelolelelo gogo olo 89 years la usukile laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama e-green bathi bafuna amanzi afresh yibo aba affecta kakhulu.
Umgcini sihlalo wezapho eMathebeleland South umnumzana Matthew Sibanda uchaza izipho abazinikeze eluveve lamhlanje.
Sibuya lapha sizonika izakhamizi eluveve abagulayo labanye abatshonelweyo impuphu le-cooking oil lechukela lesawudo lesepa yokugeza lesepa yokuwatsha lamahlamvu etiye. Sidoneta siyibandla lezaphu singakhetha ukuthi lowo muntu ngowe-MDC ngowezalo ngowayiphi party. Sinike bonke abantu yezilongo kungumzimbabweni kwi-community yeluveve ehlanganelo hlupho.
Ngilabantu eluveve liphathekile emzimbeni njalo abantu lokhe besifa kuthi abanye lokhe belaliswe esibhedlela sempilo Central Hospital kuthi abakhutshwa esibhedlela baqhubeka bethola usizo ekilinika yeluveve. Umphathi wezempilakahle kumunicipala wedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda ngolwesibili uchaze umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi kobulawayo ethi kulabantu asebefike emakilinika akobulawayo leluveve bephethwe isihudo kusukela mhla ka May 17 kusiyafika mhla ka July 3 abayi 1800 ukuthi asebesichile balichumi lantathu abanye babhubhele endlini. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance abalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbirilo, unkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebeyili ziyekethiswe siyaliwe ngumthethwandaba namhlanje.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandlale MDC Alliance ababalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri, unkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebheyili zikethiswe siyaliwe ngumthethwandaba namhlanje. Abathathu laba babikwa bemele baye enkambeni zamapholisa ezihlukeneyo kathathu ngeviki, yikho-ke bebecela ukwehliselwa lokhu. Iqweta labo umnumzana uBay Shaba ulandisa ngalokhu.
Ndichida kuti ma-bail conditions evasikanava anzirerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu pavhiki, zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa. Havana kusununguka mumafambiro avo.
Besisedale sifuna ukuba iziqondiso zabo zebail ziyekethiswe baya emapholiseni kathathu ngeviki. Idale lithe udaba lolu lamalanga amalutshwane luphume emthethwandaba kungakho lithe bazaqhubeka besiya emapholiseni kathathu.
Abathathu laba babotshwa kunyanga ezimbili ezedlule. Ngimele iStudio 7 seHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umsebenzi wokubuzisisa abangakhethwa ukungena kukhomishini elawula umsebenzi wentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission, ZMC, usungulwe namhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ikomishini yeZimbabwe Media Commission ephiwa umsebenzi wayo isisekelo sombuso welizwe jijo elawula ukuba intethe lezindaba zingasebenza njani lokuba ziphiwe imvumo yokusebenza zikhululekile. Bebefika ichumi lasificaminwembili 18 ababuye ukuzebuzisiswa kuma-interview enziwe namhlanje uwabengenelisa na umsebenzi wokuba ngamakhomishina oyezmc besuka kunhlangothi ezishiyeneyo zempilo. Iqula le-Commission of Standing Rules and Orders elephalamende belibuza abantu laba ukuba bayawuzwisisa na umsebenzi wokulawula ukusebenza kwentatha lezindaba lokuba ulwazi lwabo lungenelisa kanjani ukusebenza kwekhomishini le. Omunye walabo abakade bebuzisiswa ngusikhwicamfundo Ruby Magosongwe, yena ochasise umsebenzi wekhomishini le.
Omunye wemisebenzi wekhomishini le engiwaziyo yikufundisa intatheli zindaba. Ukufundiswa kwazo kuyahambelana lezifiso zelizwe ukuba ilizwe libambene lilokuthula ngendlela intatheli ezisebenza ngayo, ukuzwa ukuba uZulu loba intatheli zithini ngomsebenzi wazo.
Unkosikazi Miriam Majome, yena osebenzela inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, uthe nxa engathola lo msebenzi uzabona ukuba intatheli ziyaphiwa imvumo yokusebenza zikhululekile, ikakhulu ngesikhathi se-coronavirus.
Intatheli zindaba zenza umsebenzi omkhulu ngalesi sikhathi ebantwini bonke sebesebenzela ebulenjini be-intanethi. Lokhu sekuncede ukuba banike abantu abaningi ulwazi. Lokhu kuzonceda kakhulu. Kungaba kuhle nxa bengatholi abantu abaningi abalolwazi ukuze uZulu ale ethola umsebenzi lo.
Abanye abakade bekuma-interview namhlanje abazakalayo babalisa owake waba ngumsakazi we-ZBC uMphile Marupi, igqwetha uMnumzana Ntanaka Mganyi osebenzela inhlanganiso ezizimele uMnumzana Philip Basirayi labanye. Idayi lepalamende lizakupha umongameli Emmerson Mnangagwa amabizo abantu abalitshumi lambili abazakhethwa phakathi kwabalitshumi lasishiyagalombili abangena kulolu hlelo lokubuzisiswa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-past 8 kusiya ngo-9 o'clock ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo alenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethondaba we-Supreme Court usuthethe isinqumo sokuthi idale le-House of Representatives lomtshutshisi we-New York bangeke owamanje bavunyelwe ukubona ingwalo ezijulileyo zomthelo we-tax zikamongameli Donald Trump ocatshangelwa ukuthi wayengahlawuli ngemfanelo umthelo lo. Abehluli bomthethondaba abenze isinqumo lesilamhla bathe abadinga ukubona okwenziwa ngu-Trump kungenziwa ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi yi-grand jury. UTrump kafuni ukuvezela uZulu indlela ayihlawula ngayo umthelo we-tax. Abancintisa ukhetho lukamongameli bajayele ukuvezela uZulu indlela abahlawula ngayo umthelo we-tax. Obe ngumkhokheli kahulumende kwele Ivory Coast uAmadou Gon Coulibaly kaSeko. Ubhubhe izolo esanda kuvela kwele France lapho ayeselatshwa khona isifo esingavezwanga nguhulumende. Ubekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomfumfu lonyaka. Zezithwala abantu indizamtshina kule Nigeria kulandela ukumiswa kwazo ngurhulumente ngombimbitho lonyaka kusenzela ukunqabela ukumemetheka umkhuhlane we-COVID-19. Indizamtshina lezi ngezithwala abantu kwele Nigeria kuphela. Akwaziwa ukuthi ziza kuqala nini ukuthwala abantu abafisa ukuya kwamanye amazwe. Owayengusiba lukhulu wesabelo sethi uya kwele Mexico uCesar Duarte usebothiwe. uDude ocatshangelwa ukuthi watshontsha imali kaZulu edlula izigidi ezingamashumi amahlanu 52 million ubothwe ngamapholisa eMiami khonapha kwale Melika bese kule minyaka emibili edingwa ngamapholisa.
Izakhamizi zakomakhulela ePlum Tree zithi seziphelelwe zinkomo ezibulawa zindlovu zizibangisa amanzi okunatha ezilibeni. Udaba lwendlovu lezi sike sabika ngalo kulomsakazo okunyanga ezisanda kwedlula, njalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle umnumzana Tineshe Farao wathembisa ukuthi babezathumela abazingeli babo kulindawo bayizixotsha. Kodwa izakhamizi zithi akukenzeki lokho. Ukunsukwana ezedluleyo umnumzana Farao utshelela umsakazo njalo ukuthi khathesi babhekane lodaba lokusilela kwemali ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus, yikho nje besehluleka ukuqhuba inhlelo zabo ngemfanelo. Izakhamizi zithi indlovu lezi ziqale ngokudiliza ingadi zazo lapho ezilime khona okuchiyeneyo. Izakhamizi zithi njalo okudanisayo ukuthi sezibulala izifuyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wezakhamizi umnumzana Simon Maseko ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indlovu lezi seziluhlupho olukhulu kakhulu. Le 2 days abelala bezixotsha sefuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangakwa. So abantu belala bebasimlilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no izwe ingadi esisele khathesi. Le ngadi zonke seyaqeda zonke emfuleni. So isifuna ukulandela nale ekaMrs. Nangakwa. Indlovulezi so angazifi ukuthi njengoba kuwukuthi kwancediswa kangakana siza kuyaphi thina phakathi kwesigaba sikamakhulela. Impilo yethu angisayiboni siba yimpilo ngoba nxa sesifele yikho konke, sifele izinkomo, sifele izingadi, sifele ngamasimu, so angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo ikhanya iyekelwa indlovu ukuthi wazibhandalayise. Yikho besesibize uMP ukuthi kabuya zebona ukuthi kambe sona isibaya senkomo nxa sesiyileyana indlela kuyabe kuyikho yini. Yikho sasimvotelele kholoko ukuthi abe ngumhleni wethu. Poker test kakusakhanyi ngoba la sike saba la simbolisa ngakho azange sizwe impendulo yakhe. Samnika lamashu ukuthi sicela kuye lungiswa amanzi endlovu. Indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala kholoko. Abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono, kungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni, babuye bona la madramu kulungise njengoba kulindwe siziba zibe neziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokuthi zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza?
Ebantwini hayi, kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakali ekhanya ngabona zadliwa zimpisi. Batshayisana lazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujaha wakhona omunye ngu-teenage uthi zabaxotsha okumangalisayo. Babaleka lokuthi bayasinda njani, bathi basinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezi abahlangana lezo zabantwana abancane kade nxa betshaya ugodi ukuthi kazivaleke zona zazigijima siza kuwo. So bathi zilabantwana bathi abazibonayo zazizabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi uMP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalani ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelele zinkomo kumbe uzakuthi nxa sesiya emavotini athole ukuthi uzavotela izidumbu yini njengoba ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.
Umnumzana Simon Maseko isakhamuzi sakomakhulela ePlum Tree ubexoxa icingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhonale kwamakhulela ePlum Tree. Umeli walindawo edalela ePhalamende umnumzana Dingomuzi Phuthi yena akaphendulanga imbuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe. Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale efilabosi. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smart.
Umdumo kamaskandi uqumbaqumba abantu abaningi kulezi nsuku. Sehlele khona le kugudlwa umnyama safula iqembu lamavuthela lona limelwe ngu Freedom Mahaya Sibanda
sifuna gali amen amen amen
ngizalelwe ePhilippi sesigabeni sasegangabezi ngafunda izinga lemfundo ephansi ngafunda eSt Matthew's primary school kwasekuthi ke imfundo yaphezulu ngafunda eCharles Secondary School. Iqembu liqale ngo 2006 salibiza ngegama lokuthi ngamavuthela.
Amavuthela avuthela njalo ahlele umculo wabo kamnandi. Ungani pho babizwa ngaleli gama?
Limele indlela esishaya ngakhona, sishaya ngesimo esiphezulu kakhulu. Kona kuze kuthiwe ngamavuthela lavela ebantwini abedayi madoda liyavuthela lishaya kakhulu impela yikho ke sagcina sithi singamavuthela. Amavuthela asengama album amabili. I-album yokuqala iyenzwe ngo 2010 enesihloko esithi Sibuyile, bese kuthi le eyesibili iyenzwe ngo 2017 inesihloko esithi Ayaphela Amasiko Akithi.
Mbuleli liqala ukucula lalingena njongo yokucindezela umculo walo babezidlalela bezilibazisa ningabangane kodwa iningi labantu labakhuthaza ukuthi kawapheke umculo wabo ngoba becula kamnandi. Kunjenje sebra madlalathi athakazelelwa ngabantu abaningi asetholakala kodwa banomlayezo kuZulu wonke olaleleyo ngalesi sikhathi.
Ikubatshela nje kuphela ukuthi basupporte umculo wasekhaya, basinikeze amandla mpela ukuze lathi siphakamise iflag yakithi kwamthwakazi. Bese ngicela kakhulu nabaculi abafethu nodade wethu ukuthi sengathi bangacula mpela ngendlela enhle, ngendlela esimanga, bangabi ngama-copycats, bangalandeli amanye ama-artist avela kwamanye amazwe.
Impela abaludinga usekelo lwenu balaleli. Ngani umculo wabo libakhuphule njalo lingaxhumana labo likhulumisane ngezomculo batheli kamahwaya.
Siyatholakala enkundleni zokuxhumana, siyatholakala kuFacebook amavuthela, bese kuthi ke kuTwitter siyatholakala @amavuthela1. Inamba yocingo elingasithola kuyona ngu 0813130461 kusho ukuthi ngiyami ke leyo number uthula ku 0731760288 ngoba buhlongwane ongisixhumanisayo nabantu makukhulunywa ngiyabonga kakhulu.
Kunaleko kwadlwayo kwamahlaba ethwale lapho sithola khona leli qembu elivuthela livandele licule umdumo kamasikandi ngobunono obukhulu. Lona belimelwe nguFreedom Sibanda kuhlelo Walls of Friday. Siyavuthela siphuma kanje igama lami nguEzra Chisa Sibanda libe lempela sonto emnandi.
Ngehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa isithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Olivalelisayo Musithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika